Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 31 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo. And okwesibili kasize sisakhambe because ngeqiniso kasilayo imali yokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasilamali ukuphuma ezindlini semsebenzini. Futhi layo asilayo imali ukuthi sibe sihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Odokotela abasanda kuphutsha izifundo bembe phansi besithi abasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende.
Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzisela kanti i-debt yakhe. So ngezindlela i-punishment yangkhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fix ngoba ku-fix ngabhadala imali yakhe ngenyanga sebhadile. Then abama-prepaid babaza bayiproblem.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezisa abawachaphazayo. Ukuhlangana kwamalunga edale lePhalamende leSenate eVictoria Falls behlaziya ngoluhlu lwendleko kahulumende ibudget ezayo kusolwa ngabaningi besithi kuchaphaza imali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasanda kuphutsha izifundo abehlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bembe phansi besithi abasoze bavume ukuthoniswa ngabahlangothi lweZimbabwe Health Services Board olubabhalele lubazisa ukuba kumele bazochasisa inyathelo labo lokuqhubeka bengayi emsebenzini okwinyanga phose ezintathu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela laba bathi uhlangothi lukahulumende olwe-Health Services Board alulalungelo lokubathonisisa njengoba lungasebenzi ngendlela. Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, ZADA, uDr. Mthabisi Bebe ulandisa phezu kwesinqumo sokwala ukuyathonisiswa ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Asoze sihambe because one, ibizwa ngu-employers, ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo. And okwesibili kasoze sisakhambe because ngeqiniso kasilayo imali yokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasilamali ukuphuma ezindlini semsebenzini. Futhi layo asilayo imali ukuthi sibe sihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Lesi sinqumo uDr. Bebe uthi sithethwe ngemva kokunanzelela ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa inkinga abakhala ngazo ekhetha ukubethusela.
Ulida wethu wapho ngupho ngudisappear wa-abdata. Kata abdata khonapha bamnyalela ukuthi elatshwa waphuma nzima. Baceda khonapha basihambise ecourt. Even though bekwazi ukuthi thina senza izinto zonke ezifunakala umthetho futhi singena ku-strike, but bahambise ku-court basebebuya lama-disciplinary hearing yabo nalawa court. So thina sesikujayelele lokhu kwethusela.
Uthi bazoqhubeka bengayi emsebenzini zize zilungiswe inkinga abakhala ngazo.
As long as nxa benga-adressanga ukuhlupheka kwethu esikukhangelayo ngamalanga amalanga empilweni, asoze sihambe emsebenzini.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwe-Health Services Board uDr. Paulinos Skosana uthi kulilungelo labo ukuthatha inyathelo lokuqhuba leyo mihlangano.
First, when they don't respect the rule of law, they didn't respect.
Vele ngaba uhloniphi umthetho laba bantu. Kabazange basihloniphe lesinqumo somthethwandaba we-Labour Court. Asazi ukuthi basani. Umthethwandaba na lapho ikhangela udaba lwabo. Siyazi ukuba kabasoze bawulandela umthetho. Kodwa thina akusihluphi lokho. Sizoqhubeka phambili ngokubazisa ukuthi bezokuma phambi kwedali lethu bathonise ukuthi batsho ukuba bahloseni njalo kuyini abangakho.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Jafet Moyo, Uthi lanxa umthetho obavumela abe Health Services Board ukuthonisisa izisebenzi zayo akaboni kulungisisa uhlupho olukhona.
Okuqakathileyo ukuthi nxa usuyitholile ke ingaba i-judgment ngoyifunayo uza kwenzani ngayo. Okwenzakalayo nje okwamanje ukuthi loba ungathi ubaxotshile kumbe bakhona babuyile bazozidifenda kumbe ukuthi ubaxotsha bengekho akuncedi ngalutho ngoba kuphela kasoza ke ubaphakamise lapha abakhona ezindaweni zabo ezitshiyeneyo.
Inyathelo eselithathwa ngabe Health Services Board umoya uthi yisibonelo sokuba sebeswele ababacebisayo ukuba baphathe njani udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Umthetho uzakunika ke ilungelo lonke njenge-employer ukuthi nxa umazisile umuntu ukuthi kahuye ku-disbar hearing engabuyanga kufanele uthathe iqhinga olukwanisayo. Ubususenzani ngemva kwalokho nango phela kabuyanga lowo muntu uzambopha yini umhambise ejele ukuthi kabuyanga emsebenzini. Usuza wathola ngapha abanye osuzathi laba sengibaxotshile sengiyathola ligroup eyinye ngiyifake ezibhedlela.
Lokhu kuza ngemva kokuba uZulu esole inyathelo likahulumende lokuqhuba umkhosi wokufola kukhankaselwa ukwesulwa kwezijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zezanu-PF. Iningi lazo elikuhulumende esithi imali eyasetshenziswayo ngabe yanikwa odokotela lokuthenga okokusebenzisa ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abakumsebenzi wezempilakahle abagoqela odokotela bahlangane labanye babo abavela kweLebhilitane lamhlanje behlaziya inhlupho ezibhekane lelizwe eziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-cancer. Okuvele sobala ukuthi abantu abaningi beza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane lo usunzima ukulwisana lawo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Emhlanganweni wanamhlanje owenzelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospital kuvunyelenwe ukuqinisa inhlelo zokulimukisa abantu ngalomkhuhlane. Obekhokhela iqula elivela eBritain umnumzana Richard Ransberry ongumgcini sihlalo we-International Forum Association of Breast Surgery uthi bakhangelele ukufundisa kabanzi abezempilakahle bakuleli ukunanzelela imvukuzane yebele kusesemasinya.
Sihlanganele ingcishi zempilakahle ukuze zisise ukuthi kungani omama bakuleli besiza ukuzohlolwa. Isikhathi sihambile, sizathanda ukufundisa abempilakahle abakoBulawayo leZimbabwe konke jikelele ukungezelela imfundo yokunanzelela masinya umkhuhlane lo. Labo bazabuya bafundise abanye ngapha, njalo i-UBH izakhokhela lokhu.
UDokotela Crispin Tonto osebenzela esibhedlela sempilo uthi uhlupho olukhulu yikuba abantu bayaphuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa.
We have quite a lot of delay presentation, so we wanted to see on this.
Silokuphuza okuningi okuvela ekubuyeni kwezigulane ukuthi zelatshwe. Ngakho kulokhu kumhlangano lo sikhangelele ukubona ukuthi singenza njani ukuze sivikele lokhu.
When they come to the hospital is always too late.
Omunye wabongi unkosikazi Nobuhle Ncube uthi omama balakho ukuzihlola ngasemakhaya ukuze bathole usizo umkhuhlane ungakabi lolaka.
Bathole ukwelatshwa kulesikhathi, bathole njalo lokutshengisa ukuthi bazihlole njani beyekhaya, ngoba lo mkhuhlane ulula ngokungazihlola uyekhaya ukuze usizule khulu eselisebabili lakho kade lingeko, uyakusuza ukwazi ukuthi uhambe masinyane.
Unkosikazi Phamitsa Ayithaka ufakaza ngempilo yakhe ukuba yena ungomunye walabo abasinda ngemva kokuhlaselwa yimvukuzane yebele.
Ngingase ngizibonile vele sengisizwa kungaselalutho, kungaselathemba, but through ama-doctors bangincedisa sibeke ngaku-accepta, even imuli yangikhaya ngisaku-accepta. So ngifuna ukukhuthaza abantu bangumama, abantu bangubaba, abantwana bebenza ngencane, because i-cancer is not a death sentence. Bane mina ngiyaphila, babona abanye abaphilayo.
Emhlanganeni wanamhlanje kuvele ukuba iningi labantu likhanya lingelalwazi olugcweleyo ngalomkhuhlane. Abanye becabanga ukuba uhlasela omama kuphela abaleminyaka ethile yokuzalwa. Injongo yomhlangano lo bekuyikuhlaziya izizathu ezenza ukuba uZulu esabele khatshana ukuyahlolwa kusesemasinya kanye lokuba kungenziwani ukuze abantu babe lolwazi olujulileyo lokulimuka lomkhuhlane ukuze lingaze labuya esibhedlela umkhuhlane usungasalwiseki ngoba imvukuzane yevele iselapheka uma umuntu edinge usizo lokwelatshwa kuseselesikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezise abawachaphazayo ngokuthenga adlula i-1200 watts. Lokhu kubikwa kuvezwe isiphathamandla sezesa umnumzana Fulad Gwasira, oqhubeke wathi abanini bamafektali babhadala ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi inkampani le yenelise ukusebenza. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu makhaza, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okukhulunywe ngumnumzana uGwasira kusuka kubeka abantu bonke beZimbabwe bayoku 200 units ngoba nxa sesikhanani ukuthi 200 units yesingathi afforded ngenxa yokuthi umuntu yabe uyabhadala $156 nje $156 kodwa sibe sinanzela ukuthi iyona leyo i 200 units ayisiyo engenelisa imuli. Zikhona imuli ezinkulu ezisebenzisa 400 units and i 400 units ngazuthi siyisebenzisa usukhanani ukuthi usebenzise imali engaka $978 okuyimali abantu beZimbabwe abangelayo nale. Ngabe bona bafake ezinye iindlela zokuthi abantu bakhonze amagetsi kulokuthi kuthiwe khona angathengi first 200 units lana then next 200 units osuyithenga mbe next other units osowathenga abe sedula. For instance kathesi ngingathenga namhlanje amagetsi ngampela namhlanje ngomhla ka 31 so kuvele ngize ngime kuze kube kusasa ngoba kuphosa inyanga entsha khonokhana ngibona ngantu ayikuhlukuluza abantu ngenxa yokuthi umuntu kumele ukuthi igetsi ngaphela enelise ukuthi azithengele igetsi akayikhona ukuthi usumele ukuthi sendithenge kabili ngenyanga ngoba ngohlelo lwabo abalufakileyo kumele uqale ukuthenga ungathenga ka-1 beka-2 ungazothenga kwesi-3 laphana usuthi uyabhadala ama-$3 something per unit. So kube sisiwa lalaba ama-fixed charges kathesi i-7.5 meters yani isebenzisa $42 ngenyanga then i-15 emsiliana isebenzisa $78. Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzisela kantanti i-debt yakhe. So ngezinye indlela i-punishment yangikhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fixed ngoba ku-fixed ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadele then abama-prepaid babazaba ne-problem.
Kodwa bona abantu bayenelisa yini ukubhadala lezi ndleko?
Ngawuzasebenzisa vele imali engange 900 ukuthi uthenge amagetsi uyakuvela uhola malini njalo uyasala emalini. Even yona i-200 naleyo i-200 watts iyakudlela almost $200. Bangaka abantu abahola more than $500 eZimbabwe because ngasikhangele i-pay yabantu kumele sicabange ukuthi ukhona umuntu omunye osebenze emakhitshini umuntu osebenzele ezindlini zabantu anti ukhona umuntu othengisa emsikeni okumele ukuthi laye agcina imali yakhe. Ukhona umuntu ozisebenzayo yena ongasoze abe le mali ukuthi ngenyanga uyabe wathi ngizathola 2000 ngizathola 1000 3000. So yena lowo muntu uzathenga njani? Anti wonke umuntu anengathengisa emsikeni engingathola $10 nje kulula ukuqala ngoba ihamba ethenga amagetsi endlini yakhe bekungabi imnyama. Kodwa kathesi okumele aze ayibuthelele imali yakhe lani kwani ukuthi athenge 200 units ngoba ngabe lokhu ethenga amagetsi lani $10 kathesi minimum yokuthenga i-$50. So kuzokumele abuthelele ukuthi abe le $50 $100 imali kuzayithetha ngaphi imali yona leyo. njalo ngaba le $20 ayitheli. So sokumela ukuthele engathengi $50 this time, athengi ngi $50 maybe ngeni uvikezayo. Bese siyathenga ukuthi yanenyi iviki lanengali futhi ukuthi inyanga lokho engaphela usethengeka 3. Ama charges asemthaya baba. So kumele ukuthi asengena usengena kubani? Usengena ku bracket lane ye $3 something.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Ku live talk lamhla kuhlelo lwabesifazana lo sixoxa ngesifo semvukuzane ngosuku kugqitshwa umkhankaso we breast cancer awareness month. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana phakathi kwabantu bakwele Lebanon abatshengisela besola umbuso okhona elizweni labezomvikela kuqhubekele phambili lamhlanje. Inhlanganiso yobona ngamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch yethule umbiko othi amasosha akwele Afghanistan adale amacala okubulala abantu mahlayana abangahlomanga lokuba hlukumeza abanye bathunjwa banyamalala. Amalunga edalela eParliamente kunye lawe Senate athe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lapho ukukhulunywa ngoluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo. Amalunga amadale womabili la angamakhulu phose amathathu i-300 azahlala emahoteleni aphezulu abiza imali eningi kakhulu. Lokhu sokudanisa abanye abathinga lesi sikhathi sobunzima elizweni lokhu yikuchaphaza imali ikakhulu okwenziwa ngamalunga ebandla le-MDC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana ibekezela madumafuzayo endawonye lelunga lebandla le-MDC umnumzana Edwin Dlovu onguye usungula lingxoxo.
Ama-amzi ka-state amathathu kule executive okhokhelwa umnangagwa kube le-judiciary yabomalawa bese kusiba le-legislature ekamdenda. Yikho-ke thina-ke njengebandla le-MDC sithi thina umnangagwa kasimrecognize kasimboni njengomongameli welizwe ngoba watshontsha ukhetho. Yikho-ke nxa evakathele iphalamende lapho kulamalunga ethu khona okuyindawo yabo khona basukuma baphume bemtshengisela ukuthi hhayi vele kabamhloniphi kuba khona kwakhe ngoba wangena ngokuqulubezela. Kuthiyene-ke umhlangano oseVictoria Falls yi-budget consultative meeting evele kuyi-co-business yawo ama-MPs. Yikho lizathola ukuthi ama-MPs yahamba-ke kulowo mhlangano. Thiyene kulokuthi nxa umgabe buye wazovakathela iphalamende esithi uzonika-ke i-speech thina simtshelile njalo ekwazi ukuthi ngasomongameli welizwe-ke wangena-ke ngokuqulubezela. So kulo mehluko-ke phakathi kwezinto zona lezo ezimbili. Umhlangano ephathelane lephalamende siyayenza yonke ngoba kabe kuyimandethi yamalunga ephalamende ukuthi akwenze khona lokho.
Umnumzana Fuzwayo uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba Ndlovu, kodwa-ke siyazi ukubana indawo enjengefolo sithiwa ngesilungu i-resort lapho okujajulwa khona. Kanti ngokubona kwakho kungani bengayenzeli umhlangano yabo endaweni ezinjengeHarare kumbe koBulawayo?
Hayi khona kutho ukuthi generali Harare kumbe koBulawayo indawo igcwele ephalamenti, ama-committee room akhona lephalamenti yakwana nxa bekhona bonke ukuthi behlala phansi bediscuse within the building. Kungaba nzima bahamba lapha nesaxoshela khona umgabe e-HICC indawo ikhona. Njengoba usitho buti kuyakhanya ukuthi I think bafuna nje ukuthi beke bezinike isikhathi sokuthi beke betsha umoya bezithokozise, but ngapha sikhala ngama expenses. Ngibuye futhi ngikhona ukuthi uyatsho ubhuti Ndlovu ukuthi umnangakho akabamnaki njenge-MTC okuyiposition enhle abale mvumo yokuyithatha. But my problem enginayo nxa kuyiwa efolo suke discussa i-pre-budget, uthule sekukhulume straight ukuthi i-budget yakhe uyenza along the lines zama-wishes kamnangakwa, along the lines zebhena leyana i-speech ayidelivayo ye-State of the Nation abayiyalayo. So kuyakhontradicta, kuyakhontradicta sikuthi manje pho bahambela nxa uvele kusaliwa konke okusuka kuye, akuvele kwaliwe across, ongakuthi vele ekugcineni silanda indaba yokuthi abavele baphume bona vele completely i-opposition ye-MTC, siphume completely e-parliament, ithiyane le-parliament, ngoba kusizi ukuthi kunenge ukukhontrolwa nguyimnakakho e-parliament, but ngapha at the same time enganako kuyasifisela emuva thina nxa sikhangele. So ngani kuthiwa kungani siyadlala kumnandi nxa kumnandi kwenye isayidi kungabi mnandi futhi mbayimbaya, hhayi akuhambi kuhle, akutshengisi ilizwe i-position eyiyo kanye efunakala ngabantu.
Nanto udaba mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho?
Kuthiyene umnewethu ufuzayo kumele kunanzelele ukuthi kuthiyene umnangakho ukontrola ku-executive i-government uhulumende, then thina amalunga ethu ephalamende kawakho kuhulumende aku-legislature ephalament, ikho business yabo njengoba ngitshilwa ngaphambilini ikwenza umthetho, ikuscrutinize i-budget yena leyo evela-ke ku-minister of finance, bayisole lapho abayisola khona ukuthi ilungiswe, bayidebhethe bakhangele batho lama-proposal indingeko ukuthi kambe imali kungamele isipendwe ngendlela enjani. Nxa be ngaphuma khona phana kabe sokusitsho-ke ukuthi-ke sesibulele i-democracy, sesibulele enye i-amu ye-state, kutho ukuthi-ke i-executive omthuli labamnankagwa babe sebesenza i-budget basuke labo bayi-implement ingazange idibhethwe, ingazange ikhangelwe iqondiswe lapha lalaphayana. So kuyabe kunzima, akwehlukaniseni sivumeni ukuthi ku-legislate ama-MPs, ama-MPs bakhona yikho azangena yena leyo mhlanga lazaaniswa khona le-parliament. Sisukuma kuphela kungabuya-ke i-stranger esingumnankagwa e-parliament, yikho ama-MPs esasukuma khona, hayi loku ayisuke omunye wedwa. Kodwa-ke nxa ehambe ku-cabinet yakhe bayamsukumela bamthabele, ngoba yikho akhokhela khona, bakholelwa ukuthi usesikhundleni ngendlela eqondileyo ngoba nguye aba-appointayo ku-cabinet. Ikanti iphalamende aku-appoint umnankagwa, kukhetha abantwana bezimbabwe ukuthi bafisa ukumelwa ngubani kudale le-parliament. Yikho-ke kulo mehluko sizahlala siqhubeka sihamba ephalamende sisenza inhlelo zonke ze-parliament, kodwa-ke umnankagwa nguye sithi kasimfuni ukuthi abuye azovakathela idale le-parliament. Angabuye amalunga ethu ephalamende asukuma amthiye asale i-stranger yedwa khona lapho.
Hayi, isikhathi sesingasa vuma ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwa.
Ya, ngigqiba kodwa ngiyamuzwa okumele sikuvumelane kuqala, especially i-opposition kumele sivume ukuthi nxa kuliwa lo mnankagwa kuliwa lo mnankagwa umuntu, sizayenza imisteki esayenza kumgaba esaxothana lo mgaba umuntu sathiya i-system, umnankagwa yi-system. Ukuthi ungenile ephalamenti kumbe kangenanga kuthi i-system yakhe iye-run iphalamenti awenziwanga lutho olutshintshayo. So i-budget yena le ibuya nge-system kamnankagwa ngama-policies akhe, so lakho kakuvele kulahle kuyilayini njengaye nxa elahle.
Lo ngumnumzana abekezela maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu bexoxa endawonye lelunga lebandla le-MTC umnumzana Edwin Ndlovu.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC.
Le Studio 7 sisakaza sise Washington DC. Iqembu lomdlalo othakazelelwa ngabaningi ngapha kwelemelika owe-baseball ele Washington Nationals izolo kusihlwa liphakamise isicoco se-World Series kulandela ukunqoba kwalo ele Houston Astros. Iqembu leli elikhangelelwe ukuthi lizaxotsha umqeqeshi walo uDave Martinez ekuqaleni komnyaka kulandela ukudlala okungaqedakaliyo lokulahlekelwa ngumdlali omkhulu uBryce Harper lonyaka lenze izimanga eHouston. Lanqoba emdlalweni yokuqala iHouston ngeviki ephelileyo 2-0, lanqotshwa emagumeni alo eWashington DC 3-0 lingakabuyeli izolo eHouston. emidlalweni emibili ebisele liqhubhe ele Houston okuba qede amandla laqolotsha lazela phakamisa isicoco seWorld Series. Ukuze sizwe okuningi lokhu, uGibbs Dube uStudio 7 uqoxe lo Dan Moyo othanda umdlalo lo oyebaseball yena edabuka eZimbabwe.
Hayi, yazi into enhle kakhulu ukuthi iWashington Nationals iwine i-championship ye-baseball after iminyaka eminingi bezama besihluleka. The last time abawina ngakhona ngo-1924 besasengama-senators. So kuyajabulisa kakhulu idorobho lase-Washington lonke nje namhlanje, even nasemsebenzini lapha sibona abaningi baqoke amajesi awe-Washington Nationals, kusho ukuthi hayi kuyaselebrate impela. Kukhombisa kwabanye abantu bakubona ukuthi hhayi sengingathi ibhadi le lade belalo isikhathi sonke lesi kumangalise kakhulu ukuthi bayiwine nge-Halloween. Yikho kujabulisa kakhulu khona lokhu. Namhlanje abantwana I think noma besiya ku-trick-or treating bazothola ukuthi hayi izwithi ziyabe ziziningi kakhulu ngoba injabulo inkulu.
Ye, singathi-ke nxa bejabula kangaka benzani abanye nxa ukhuluma labo khonapho lapho khona?
Hayi hayi, wonke umuntu nje kuyabonisa ukuthi hayi ujabulile ngempela ngoba sekuyisikhathi eside. Ngingathi nje vele yona ngokwayo kuyi-Nationals ingakazi iwini i-championship, njengoba ngisho last time abawina ngayo ngo-1924 babengama-Nationals ngaleso sikhathi, babesasengama-Senators. So yinto emangalisayo kakhulu, ngibona abaningi bagqoke amajesi abo awe-Washington Nationals baziqhenya kakhulu ngendlela i-Washington iwine ngakhona.
Ngizwa kuthiwa la uyayithanda i-baseball, eh?
Hayi, ngiyayithanda lami nokuthola amatikiti. Sometimes ngihambe ngiyobukela lapha e-stadium. So yigame nami esengayifundayo ngokuhlala kwami lapha isikhathi esengiyihlalile.
Alo-ke ngu-Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Kusenjalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo eyeviki lesimatshumi mabili lathoba minwe mbili edlalwe esigabeni seCastlelaga Premier Soccer League lamhlanje emini.
Iqembu le-Highlanders linqobele yada nge-3-1 emdlalweni weviki lamatshumi amabili lathoba minwe mbili yelesigaba seCastlelaga Premier Soccer League, okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo elilayo yaya kumatshumi amathathu lathoba minwe munye. Ngokunqoba lokhu, iqembu le-Highlanders likhuphuke engalaneni yemiklomelo lahlala endaweni yesithupha. Abahlohlele iqembu le-Highlanders uMbonge Indlovu, Godfrey Makaruse kanye noTinashe Makanda, njalo wonke amagoli iqembu le-Highlanders angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ohlohlele iqembu le-yada igoli elo ukhipha inhloni ngumgadli uRalph Matema, yena okwadlalela iqembu le-Highlanders eminyakeni edluleyo. Ekhuluma nentathelo izindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uHendrik Beta de Jong uthe uyathokoza kakhulu ngempumela yomdlalo wanamhla.
Ngiyathokoza ngempumela yemidlalo wanamhla, njalo sesikhangele umdlalo olandelayo. Okungikhathazayo ukuba thina okumele sihambe umango omude siya esikodleni yithi esidlale ngolwesine, ikanti iqembu le-Dynamos lona lidlale ngolwesithathu, okutsho ukuba balesikhathi eside esokuphumula.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela esikodlweni iHarare ukuyadlala lele-Dynamos ngempela viki yezayo. Komunye umdlalo weCastlelaga Premier Soccer League odlalwe namhla, iqembu le-Black Rhinos linqobele Tailwane nge-2-1. Limpumela ithe iqembu le-Rhinos lihlezi endaweni yesihlanu lile miklomelo yangamatshumi amabili nambili. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umpalo umpalo fele umtaka malo ayibo umpalo umpalo fele
wa cha
cha cha cha
cha cha isikhathi sesingasavumi kuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Odokotela abasanda phutsha izifundo bembe phansi besithi kabasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende. Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abasebenzisa amandla la kuhle, kodwa ijezise abawachaphazayo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.